isimo samafutha kwela kithi kuka indlo meshuwa kula jinto lukhona indwendwe zezimota ulokhu uzibona lapho eyabe izwakale umkhosi ukuthi lamafutha indwendwe lokho ziqhubekela zisiya phambili abakhona silukuze kube late even noma ungama-8 yathola izimota lokhu ezilayinile so akungabi lotshintsho lokho esiya phambili ehlupha indaba yamafutha okunye ukukhweza lezi ndwendwe yikuthi ingabuya namhlanje sokunohlupho lokuthi isidula ifuela sithi ibuyile namhlanje sokumele ukuthi ngihlale ngilayina ngoba akusavumi ukuthi ngigcwalise imota ngizathela mhlawumbe i-5 liter ngihambe ngendlini kuthele sasa ngizwa futhi ukuthi khona sengilayina ngezindlela yakho kuhlala kusiba le ndwendwe ngoba vele iyashota phla ngayibe khona kuyavunyelwa sile ukuthi ungathela but intengo yakhona ayisavumi ukuthi ugcwalise itenki so if abantu bethela khonokho kuyimbidana nje ukuthi ahambe njalo kwamanye amagarashi amaningi badimanda ikheshi kuyabe kungekho lokho esithi yiswayithi lanilani so intengo yamafutha isikhwele okumangalisayo abantu abaningi abasenelile
siyamuzwa njalo uhulumende uthi wenza imizamo eminingi yokuthi engezelele amafutha ezimota lawa elizweni ngithemba ukuthi uhlelo lezi zizaphumelela yini kube ngcono
siyamuzwa sibili uyakhuluma but sesiside isikhathi belokhu bekhuluma kanjalo but kakutshengisi isayini yokuthi kuzayenzakala lokho ngoba inkulumo eziyabe zikhuluma ngohulumende ukwakhuluma ngokuthi uzazama lokwehlisa intengo yamafutha but esithi uyakukhangela uyehlise ngamasensi angangakanani kakukhanyi lokuthi ngabe yehlisile leyo ntengo ngoba ngithe ngithi ngizama ukunanzelela ngabona ngani ilitha iyehle phose i-15 to 20 sensi nga ngibala imali yakwethu lesithi RTGS.